Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 18 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulosakhulayo webandla le Citizens Coalition for Change u Bernard Munamadi obikwa echaywe kabuhlungu ngabalandeli bebandla le MDC Alliance eHarare ngesikhathi inhlanganiso ye Zimbabwe Peace Project isithi ikhathazwa ngodlakela osolubha ile pambilini kokhetho lonyanga yonale.
Sina njengebandla le MDC Alliance asizange siphatheke kudlame.
Incwadi kwezempila kahle zithi okwenzakala kwele South Africa okuphathelane labo kuza sokumemethekisa umkhuhlane wengqondo kulabo abavela kwamanye amazwe.
Nanko phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi ngisho lawo selungiselwe amaphepha bazosebenza ngapi kuba sebuye kwathiwa into izogcinelwa ama South Africans.
Incwadi kwezegciwane le coronavirus zithi lanxa leligciwane selisiba ngcono uZulu kumele ahlale ezivikele ngoba kungaqhamuka omunye njalo umkhakha waleligciwane ngasiphi isikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project ithi ikhathazekile ngezehlakalo zodlakela kwezombusazwe kulandela ethi ikutshaywa kukamnumzana Bernard Munamadi webandla le Citizens Coalition for Change ngabatsha abacatshangelwa ukuthi ngabe MDC Alliance. Umqondisi wale nhlanganiso unkosazana Justina Mugogo uthi usola abakhokheli bamabandla ezombusazwe ngamazwi akhuthaza udlakela. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7.
Esikubonayo khathesi ukuthi izehlakalo zodlakela sezisanda ngesikhathi sisiya kuma by elections akhangelelwe mhla ka 26 March. Okusidanisayo thina ukuthi sibone ngani udlakela lolu lushuka phezulu kunkokheli ngoba nxa inkokheli zisethula imbiko elokuthethisa benza ukuthi abasekeli babo babe lodlakela bona ngokwabo abalwisani ngezibhakela balwisana ngembiko abayethulayo imbiko enza ukuthi abasekeli babo bazizwe befuna ukuyalwisana. Ngiyakwazi ukuthi sisakhula thina sasithi kungaba lokungezwani kwakufakwa kwakuthiwa ngamavele kuthiwa leli livele likamamakho omunye la afakelwe ivele likamamakhe sasithi ke nxa usuqaphukile ukuthi lwana omunye uselokhuzi ivele likamamakho wawuzwe uthukuthela usufuna ukulwisana laloyana umuntu kodwa oyabe efake ukuthi leli livele likamamakho kaneneni ayisuye ocine elwisana lomunye yikho esikubonayo. Thina njengeZimbabwe Peace Project sithi thina akulunganga ukuthi kube le mbiko enza ukuthi abasekeli bathukuthele. Udaba olukhulumayo ngiyabona ngizwile laye ocenethayo angitsho ukuthi kulungile kodwa laye uthena ubathethisile yinto engafanelanga ukuyenzakali yona leyo ngoba sonke siyizizalwane zeZimbabwe silelungelo lokumanyana lenhlanganiso esizifuna. Akula muntu ofanele alise umuntu oseduzane laye ukuthi awufanelanga kuye ukuthi kuye kumhlangano webandla leliyana kumbe usekele ibandla leliya ngoba isekelo sombuso siyasinika lawo malungelo.
Lo ngunkosazana Justina Mugogo, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye sixoxe lomnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDCT ukuze sizwe ukuthi bona bathini. UDube uyalandula ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo achaye umnumzana Munamadi.
Thina njengebandla le MDC Alliance asizange siphatheke kudlame, njalo ka siphatheki kudlame lwezepolitiki. Silibandla elikholelwa ukuthi abantu kumele babe lembono etshiyeneyo, siphambana lalabo abalokuthula abalengqondo efana naleyethu. Kodwa lokho esesikubona lapha ngabantu asebefuna ukuthi bangcolise ibizwe lebandla lethu sisiya ekhethweni, bezidingela nje ukuthi bagaye ukhetho ngendlela ezingayisizwe. Thina sikholelwa ukuthi abantu begaya ukhetho kabakwenze ngezithembiso ebantwini la ngenhlelo ezikhanyayo ukuthi zilobuhlakani bokuthi abantu bangazivotela, hatshi lezi ndlela nje ezishiphileyo asebezenza. Hatshi, asikwazi lokho, asiphatheki kudlame ayisiyo ngathi indlela yokwenza izinto MDC.
Lo ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ingcweti kwezempilakahle yengqondo sezethule isixwayiso sokuthi amanyathelo athathelwa abokuza kwele-South Africa agoqela ukumiswa kokusebenza kwama-permit ezizalane zeZimbabwe, umthetho ohlose ukuphungula abokuza abasebenza kwele-South Africa. Umthetho ohlose ukwenqabela abokuza ekwenzeni imisebenzi ethile lokucwaswa kwabo ngobuzwe kulakho ukumemethekisa imikhuhlane yengqondo kuzizalwane zamanye amazwe asebhekane lokubuyela ekhaya lapho azabalekela khona. UThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnyaka ka-2022 uqale iningi lezalwane zeZimbabwe kule South Africa bezama ukubuyela emsebenzini lenhlelweni zokuziphilisa ngemva kokuqeda iminyaka emibili behlele ezindlini ngenxa ye-coronavirus. Kodwa-ke kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili nanhlanu, around 250,000, ithemba selitshabalele. Uhulumende usemise ukusebenza kwamaphemithi abo wathi babuyele eZimbabwe. Ngakwelinye icele, iqembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Dudula lalo liqinisa imikhankaso yalo yokungena emankampanini befuna kuphume bonke abokuza ungena izalwane zakwele South Africa. Uhulumende layo sebuye wengeza lolu hlupho njengoba esephakathi ngokubumba umthetho ozaphungula inani lezalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kule South Africa kanye lokubenqabela kwenza amabhizimusi athile. Ingcitshi yezempilakahle yengqondo unkosikazi Carol Nyakushka uthi konke lokhu kuzatshiya abaningi begula imikhuhlane yengqondo.
Let's look out for each other. Let's look out for signs of depression.
Izibonelo zale imikhuhlane zibalisa ukuswela ubuthongo, ukuhlukumezeka emoyeni, ukungafuni ukudla, ukufuna ukuzibulala lokucaphulwa into yonke.
Suicidal ideas. Let's look out for each other and be able to support each other when these things are happening.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Christopher Ncube uthi kwabaningi ukuqothwa kwele South Africa kuzahle ukuthi ukuphela kwempilo.
Sizithola sisebunzimeni kulandela ukuguquka kwezinto kwenzakala phose zokuzonke ngoba singazi ukuthi ikusasa lethu lime kanjani. Abantu sikhangela sikhuluma kanje bakhalela ukuthi balungise amaphepha abo njengoba kwele 12 months nango phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi. Lisho lawo selungiselwe amaphepha bazosebenza ngapi? Kwasebuye kwathiwa le nto izogcinelwa ama South Africans.
Esinye sizalwane seZimbabwe unkosikazi Mesi Mvundla uthi usizi ukuthi bakhona vele asebenza izibonelo yemkhuhlane engqondo.
Ushiya thina njengezalwane zaseZimbabwe ezihlala eSouth Africa singazazi ukuthi simephi ngoba abantu balimele kakhulu engqondweni. Eqinisweni siyacela ukuthi uhulumeni kwelesi South Africa la kwelesi Zimbabwe bangenele babone ukuze bavimbe le nto engiyibona ukuthi yeza.
Unkosikazi Nyakhujika ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zemukele isimo esesikhona ukuze ziqale ukukhanda amacebo amatsha okuphila. Uthi njalo kuqakathekile ukuthi labo asebekhulelwa imikhuhlane engqondo badinge usizo ezibhedlela noba bakhulume lomuntu ongabasiza. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ingcweti kwezegciwane le-coronavirus zithi lanxa leli gciwane selisiba ngcono, uZulu kumele ahlale ezivikele ngoba kungaqhamuka omunye umkhakha waleli gciwane ngasiphi isikhathi. Siqoqe lenye yalezi ngcweti umnumzana Bani Malaba.
Sawubona but Chris, salibona nibalaleli West 7. Ngiyabonga umbuzo omuhle. Hayi, nxa ngikhangele lezi nsuku mfowethu, kukhanya kunganeno, kukhanya abantu bengaguli kangako, kuyasithokozisa kakhulu. Nawo ama cases esiwalandelayo akamaningi kangako. Besi siza abantu abaningi kakhulu izinyanga ezedluleyo kuze kuyefika mhlawumbe uNovember kumbe uDisember, kodwa hayi kusuka ngoJanuwari kuzofika namhlanje kunganeno baba. Kukhanya hayi kuba ngcono, kodwa ngixwayise ukuthi hayi singekethisi, asiqapheleni bakithi, asigezeni izandla. I-surface contamination yiyo engiyesaba ukuzidlula zonke. Izandla mazingayi ebusweni bakithi, mazingayi ebusweni, aziye ebusweni kuphela nxa zigezile. Sigqokeni amamaskethu, singasondelelani kakhulu, ngoba hayi umkhuhlane lo noma ukhanya usungconywana baningi olokubashaya. Khuluma nje ukhona omunye esimsizayo ose-ICU, simhambisele imbodlela lamanzi izolo, kodwa ke abasebaningi kakhulu abantu, kuyathembisa khona lokho. Inkinga yokuthi njengoba sokuza qanda ke kathesi, singabona sokuqalisa futhi umemetheka, ngoba ukhanya umkhuhlane lo uthandana lokuqanda kumbe lama-temperatures aphansi. Yoba sibone emazweni aphesheya le lapho uqanda khona, nibe nisizwa lilanda ngabukhulunywa nje kuthiwa i-COVID-19 noma kule mpi e-Ukraine layo ibharile khona ngale ngoba kuyaqanda. Kungakho-ke hayi, njengoba singena ezinyangeni zokuqanda, ngizacela singayekithisi iqondiso ze-COVID-19, sizilandele zonke ukwenzela ukuthi sisizane nibakithi.
Kwenzakala na ukuthi sizwe kuthiwa sokulomunye umkhakha i-variant kunsukwana ezilandelayo?
Yebo but kanti kwenzakala ukuthi ube khona, ngoba ama-variants ungananzelela kufana nje ne-carbon copy ento efanayo yabiloku iziphinda njengoba wananzelela ukuthi saqala siku-alpha khona ngale, sabuya sangena kubo-beta, kubo-beta ogama, sabuya kubo-delta, kathesi ku-omicron. Omicron layo ilengashaza eziningi-ningi, akukapheli ukuthi ibiloku izitshintsha, ngoba uma umuntu esuka omunye umuntu asuke eqonde kwele Asia khona le, omunye asuke eqonde kwele Europe, omunye asuke e-Europe eqonde kwele Africa, afike athelela abanye abantu khona ngale. Yena elizubana itshintshe, ngoba iyabiloku izikhophiya, kodwa kwesinye isikhathi ukuzikhophiya kwangikhona kumbe ukuziphindeleza kwakho kwayo kwenelisa ukubana kube ongafaniyo. Ukuziphinda kwakhona kugcine ungafani kwangikhona kube ngokuyingozi kumbe kube ngokungconywana. Nxa kungathi ukuziphinda kwayo kube ngokungconywana, yikho kungaba yikuphela kwayo. Kodwa-ke nxa kungasoze kube yilokho okungconywana, iyabe ilokhu isiba lolaka, ilokhu itshintsha isenza ukuthi kusihlasele. Kungakho-ke ngithi hhayi, asihlale siqaphele bantu bakithi, sizivikele, sigeze izandla, sigqoke amamaskethu, sisanitize, sihambe lapho okumele kuhanjwe khona, singabuthani nje mahlayana.
Umnumzana Bangi Malaba yingcwethi kwezegciwane le-coronavirus, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Gaborone kwele Botswana. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-shortwave. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa uthi abaphatheke kumsebenzi wokubumba imidlalo kamabonakude kumele baphume lenhlelo ezizenza kube lula ukulwisa imbiko emibi evela emazweni angentshonalanga. iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi usibalukhulu wesigaba se-Midlands umnumzana Larry Mavima uthi inhlanganiso ezizimeleyo ezingathakazeleli umthetho osabunjwayo owe-private voluntary organizations kumele zisuke elizweni ziye kwele-Ukraine nxa zingawufuni lumthetho. Kwa manje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithili njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, siyalibona leli hlazo lesimanga lesi esisizwayo ukuthi uThokozani Khuphi sefuna ukubuyela bheki kuChamisa. Ngithemba abantu abaningi bazivuza imbuzo ngalampendulo ngalento. Kambe umuntu owenza ihlazo lifana loThokozani Khuphi umamukela kanjani impela? Usebenza laye kanjani? Labo labo bantu abaqothisa emsebenzini bathini abantu laba abarigolayo? Phela umama lo vele useyisitha sikaChamisa. Isitha sakhe impela singathiwa. Wathatha yonke into kodwa laye uChamisa if elipolitician namampela angicabanga ukuthi engamamukela lo mama lo angicabangi impela nakancane umama owayenza ihlazo elinje akula muntu ongasaziyo ihlazo alenzayo and manje yena into ayifuna imali kuphela akuso politician lo mama buka manje uqedwa chaya kumonzo manje uqedwa khalela umncane kaGuthi ufuna imali manje ngosebuyela back kuChamisa lapha ashedilize khona ngosebuyela back kambe usebenza njani labantu laba owabarikholayo abantu abakhala inyembezi bekhala ngaye lamanje ihlazo leli alenzayo ngosefuna ukubuyela bheki futhi lapha athi egilize khona kodwa uChamisa ma engathatha lo mama uyabenza i-big mistake and ibandla lakhe lizobhidlika ngoba abantu abaningi bazibuza imibuzo ukuthi umuntu onjalo usebenza laye njani isitha sakho usebenza laso njani uChamisa engathatha lo mama lo awuyabe ephamanise kakhulu and uzobhidliza futhi ibandla njengalokhu engeke uChamisa engeke sazwana labo Wellsman Ncube
kuyisimanga lokho sibili ukuthi nxa izani lokhu ithinta indaba yegugrawundi ukuthi bafuna ukulungisa igugrawundi kathi leyo gugrawundi yena umnakaka wayenza nini kasa ukhumbule nje umnyaka wayenza ngayo leyo gugrawundi eqalisa ukuyabulala abantu bakithi esindebeleni kwakuyiwuphi umnyaka sokuneminyaka emingaki kuzofika lamhlanje lokhu ekhuluma ngendaba yegugrawundi wayekhuluma into njalo into esibhowayo izihlobo zethu ziphansi zaphela inxa yakhe umnankaga lowo we-ZANU-PF kathesi nanku bekule rali kathesi ekhwekhwe nje omunye wethu utshonile ngendaba zezanu futhi ngendaba zezanu ngapha lokhu sidiye igugrawundi kulaba abantu alokhu ababulale siya phambili uthini lokhu kuthiwe yeyo umnankagwa kakhokiki kuleyo nto ngamanga la nguye uyamthokozisa lokhu nxa kusenzakala so uyajabula umnankagwa lo sizabona ukuyawula khona induro xa uxaka ngomnyaka ka-2023 sona ukubona kuhle kayithule le ndaba yeground wakwenza kwaba right kuye kuzamlungela konke empilweni yakhe lalapha khona labakibo behlale bephile kuhle ngeground wayenza kithi esindebeleni.
Yes, salibonani salibonani ku Studio 7 ndingabe linjani basakazi ngitho labalaleli bonke linjani nani maZimbabwe lonke. Yeah, ngalo yezu khetho sizabona ukuthi ama-by-election kuyina abani kudliwa obani. Yeah, kufana lodaba lololunye lombhuqa velolu abantu bezanu-PF abahlala bethu lufuna ukulungisiswa lolo lufuna ukulungisiswa kanti bahlala bethu lufuna ukulungisiswa lufuna ukulungisiswa bengaveli bevele kawani balulungise lolo daba ngoba abantu bazama ukuzilungisela abantu bafakile litshe balakho balitshontsha lelo litshe bafuna ukululungisa njani sebebuya la matshe akhona wonke la abatshontshayo beyabatshontsha kumbe batshontsha beyabeka kumbe basa ababizele kuphela kanti kuyahlala kuthiwa kuyalungisiswa yini into yakona enzima eyahlala ukuthi zima bengene ebantwini sebekhampena la igugurawunde kani thina kusichazi khona lokhu ukuthi babulala abantu bakithi.
Sanibonani basakazi bakastudio 7 labalandeli bakastudio 7 lokukhulumayo ngujoshua ncube ukuhlala ngilapha e-South Africa. Mina ngilokudana okukhulu ngokudutshulwa kwelitshe ibhalakwe kusidanisa kakhulu ngoba siyinto ehleli senzakala kodwa kubanjwa umuntu. Uma sibhekile into le siyibona isenzo seZANU-PF. iZANU-PF eholwa ngumnankagwa lokhu iphezu kwenzondo lamaNdebele. AmaNdebele angakwazi ukuthi athi bamenzani umnankagwa. Umnankagwa inzondo yakhe sehlulekile ukubana amaNdebele engawaphinda kanjani ngcono watshensele ngubhumba bona ababantu ovele wababulala kudala ukuthi vele into kuthiwa liNdebele kalifuni ngoba nanku kathesa kakubanjwa umuntu akula ekhino ithathayo kodwa esikubona ukuthi kakuthunywa nguye alichonda ngale bengabanjwanga nanka masoja ahlala kuthi agiyeza atshontshile izindlu atshontshile abantu izimali ezindlini kodwa alichonda ngengababambanga ngoba ayisuye ubathumayo kodwa lokho kwenzakala la ebantwini besindebeleni besikhala ngabantu bababula ngayigugula wonke angikuzwe kuthiwa kulo muntu obanjiweyo usenzakala ngaphansi kwe-government yayenalowo muntu onguye wakwenzayo ubulala abantu bakuqala lamanje lokhu esitshengisela sezibhomba abantu abafayo sathi siyazama ukuthi sebalungisele ubhomba khonapho kulabo bantu ababulalayo so kusezigeze izandla zakhe ukuthi sibone ukuthi kayisuye akubanjwe laba bantu laba lapho sizwe ukuthi abantu laba banje kodwa nxa bengabanjwanga konke okwenzakala kubona bona abantu abafile sikubeka phezu kwigazi lakhe ukuthi vele lokhu silwa lathi indlela yokuthi sibulale futhi sibe yi-50 sidlule bona la marokhuzeni emanana kuqala usesisaba ukuthi umhlaba umbhekile selokhu ibhumba bona abana abafayo ukuze sibone ukuthi lokhu ilulaka lololo
ngiyabingelela abasakazi be-Studio 7 kanye labalaleli bonke igama ngugodfrey wokhumalo ngizalwa ejojo elubane umsakazi udabeni lulolu daba lwama-bilection ngithi lonke bahlali basezimbabwe ma-citizen asezimbabwe votelani okwamanje kuma-bilection votelani iqembu elifisa ukulivotela noba yi-MDC alliance noba yi-CCC noba yi-ZAP noba yi-ZANPF votelani but ngithi 2023 asivoteleni yi-EMRP ingene ithole amakhansela ithole ama-MP khona sizakhula singumthwakazi isifiso sihambe silapha ukuthi ngabe uThokozani Khuphe noSibangilizwe Nkomo bengaba simanyane sibe munye sivule iparty enye eyakomthwakazi sizimele labomqondi sizimele singumthwakazi sikhulise iMatipleland singabe lokho sithathela umnotho wethu singabantu besindebeleni niyamuzwa uChamisa uzwa ngezinye igame ukuthi ezame ukunqoba iMatipleland engawina kuma elections izithembu zonke ozenzayo anyike azenze ezilonga umntwana wenyoka inyoka anyike atshintshe lutho sithi bantu besindebeleni sicela lizimele uThokozani Khuphe Sibangilizwe Nkomo uqondisi moyo besicela izimele labo shimi inqobe lize esindebeleni sivuse umthwakazi wethu iMatipleland lethu izimele singavula iparty entsha engaba yimthwakazi alliance sibambane simanyane sibe ngumuntu omunye singumthwakazi omunye sizibambe sizivuse sizimele siphume kwabechaba
salabonana basakazi we-Studio 7 olibingelelayo ngudewa ngizalwa eCholocho ngokuhlala ngise-South Africa nginokuzibuza ngabantu abasavotela iZANU-PF ukuthi umuntu ovotela iZANU-PF ikakhulu umuntu omutsha ovotela iZANU-PF naye omdala nje ovotela iZANU-PF yini iZANU-PF eseyayiyenzayo eZimbabwe esingadinansi iZANU-PF yayiyenza since yangena embusweni ngaphandle kokuthi iyebulala abantu emathebelele njengeGugurawond ngoba ngicabanga ukuthi iZANU-PF yaziwa ngalokho yaziwa ngokuthi yabulala abantu basemathebelele ngeGugurawond yiwo iZANU yaziwa ngayo ukuthi singathi kukhona idevelopment iZANU yayenzayo akavelo nayo ongatsho mpela ukuthi iZANU-PF nanku yakwenza kubambekana asikaze sikubone so kade abantu ma besukabeleke beyivotela iZANU-PF bayivotela ukuthi yenzeni sihlupheka manje sigcwele amazwe wonke ngendaba yokuthi siyahlupheka ezweni lakithi esizalwa khona ngalo phathi okuthiwa iZANU-PF so umuntu osuke eyivotela usuke ecabanga njani usuke ehappy ngalo ekwanokwenzeka laphana eZimbabwe kumbe usuke nekubona kuhamba kahle laphana eZimbabwe ngoba ayikho into ehamba kahle eZimbabwe laphana ngaleli qembu okuthiwa iZANU-PF so kade abantu bayivotela ngasiphi isizathu
salibonani basakazi bakastudio 7 izehlisa kini lonke mina okhulumayo lo ngumama uMandlovu ngisemawabeni ngokuzalwa ngizalwa kogodla yomnyama eFlabos hey badala bakithi sike sizameni ukutshintsha sike sizame ukutshintsha okunamandla singayengwa ngamarayisi nge-last minute singwa ngama 2 kg yerayisi bakithi cela sike silandele upresident uChamisa sike sibambane ngobuningi bethu siyekulwa ebhokisini ngo-ex wethu singaxokozelanga siyekulwa ngo-ex ebhokisini sike sifake upresident wethu uChamisa iyabonga
salibonani maZimbabwe amahle lingabe livuke njani lapho likhona ngezindawo ngezindawo yeah hayi selusesizisondela isuku ze kuthi sibone ukuthi sibisela obane emagepini la abantu bemaparlamente la bezimela hayi ukuthi bemele uzulu ngoba vele uhulumende weZimbabwe kayike abaniki imali yokuthi benze khona okwabala kukhulumayo nje mabe campaign khona babetshela abantu ngidlula ngijo yena umuntu oyabemele yona izani PF vele eParliament khona ngayo engwezani PF simvotele mina mbe yakondolwane bakithi dala la mingathola abantu bevota bevotele izani PF la manje manje yeplan priyasho mabhampe ngwazwayo emgwaqweni lapha ukuthi umgwaqo wona grade wekuthatha isikhathi ukuthi ama bridge alungiswe hayi sokwayekelwa lokho akusalungi kodwa sivotela yena umuntu wezani PF ngiyosimele eParliament sokuthi nje ukuthi uyezimele eParliament vele lokho kutomele thina hayi akusebenzi bakithi asizameni ukuthi 2023 kipheni bandlalele labo mnankagwa le seliyehlulekile ngoloko ukuthi lo wabe campaign ukuthi sebe campaign abezithina ngazi ngoba zonke izinto abazithembisa abantu bazikhuluma kudala every 5 years bahlala bezikhuluma into zakona zingenzakali as GNN lali bandlalele le ZANPF ZANPF baba isuyehlulekile sizame abanye
lawo bekungamazwi enu balaleli bethu welisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika. Umcebisi kamongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky, umnumzana Mikhailo Podolyak uthi inkulumo eziphakathi kwele Russia lele Ukraine ezesithathu zibe lobubelo emzameni yokucanda indlela yokuhambisa uncedo kulelo lizwe. Ele Russia izolo lithe selimise ukubhomba kancane kulandela isivumelwano esephulwa ngamasotsha akwele Russia ukuze abafuna ukubaleka kulelo lizwe benelise ukwenze njalo. Ele Melika libikwa lilungiselela ukuhambisa izikhali lendizamtshina zempi kwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walton Sunungoli Mbongolwane.
Ye udaba lweRussia leUkraine belungavinjwa ukuthi lungenzakali. Ngabe balalele izikhalo zabeRussia ezokuthi iNATO le emela amabutho amazwe asentshonalanga ukuthi ingaqhelisi indawo yayo ifike emngceleni weRussia. Ngoba siyazi ukuthi uPutin usekunesikhathi eside ezama ubabonisa ukuthi Ukraine yena uyithatha njengokuthi ingxenye yeRussia njalo kafisi ukuthi khona kube nezikhali zalaba basentshonalanga ukuthi zibe seduze lomngcele wakhe. Uma bamlalelile bayenza iUkraine ukuthi ingagqugquzelwa ukuthi ingene kuleli qembu leNATO bekuyavinjelwa nje lula. Manje bayenze inkani bayala belokhu begqugquzela iUkraine ukuthi hayi lina lingabantu abazimele bodwa akufananga lilalele ukuthi iRussia yenza kanjani kanjalo. Lokhu kudala umonakalo omkhulu kakhulu.
Nxa ukhangele wena okwenziwa kumbe sithi okwenziwa ngumongameli Joe Biden kuyaphathisa yini ele Ukraine njengoba sisizwa kuthiwa ubabaphathisa ngemali bona kodwa besithi bafuna izikhali.
UBiden ukuba yelokhu ebapha imali abe Ukraine akuphathisi kangako ngesikhathi esifitshane ngoba laba bantu ukuze balwise iRussia bafuna izikhali njalo izikhali ezinkulu. Futhi bafuna futhi baphiwe indiza eziyayo zijikala amabhomba phezu kwezikhali zeRussia. Ubaphi imali kodwa ungabavumeli ukuthi bathenge izikhali zakho akusenze kuncedise ukuya kuphi. Siyabona nje ukuthi uBiden uzabe lokhu ejikela imali laphana kodwa ayizukuncedisa ukuthi isize abantu base-Ukraine ngesikhathi esifitshane.
Umnumzana Walter Sunungoli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Ngakugqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kule sakhulayo webandla le-Citizens Coalition for Change uBernard Munamadi obikwa etshaywe ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla le-MDC Alliance eHarare. Ingcwethi kwezempilakahle zithi okwenzakala kwele-South Africa okuphathelane labo kuza sokumemethekisa umkhuhlane wengqondo kulabo abavela kwamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.